Lokho kutsho ukuthi izalwane zaseZimbabwe kumele inyanga lezi eziseleyo kusiyafika u-31 December 2022 eziphethe la maphepha abizwa ngeZimbabwe Exemption Permits zibe sezilungisile amaphephazo ngokungena kwamanye amaphepha okuhlala abavumelayo. Kodwa ke lo mthetho ukuthi baphiwe ithuba yenyanga ukuthi umnyaka uziwe phela bakwakhulunywa kuhle lezinye igatsha zikahulumende. Kunabanye abasifonelayo abathi sebebotshiwe bebotshelwe ukuthi kuthiwa ama-permit aba-expire. Kulabanye abayehluleka ukuthola imali yabo amatitsha akade bemaka i-matric last year ngoba kuthiwa izithupha zabo lezo kuthiwa yi-South African Educators sezi-expire. Kanti njalo ababalisi kabakabi leqiniso ukuthi kuza kwenzakalani ngoba ezinye izikolo kumbe i-South African Educators izohlala abanye bathi this week eBloemfontein la kwezinye indawo kasikabi leqiniso ukuthi babone ukuthi kumele baluphathe njani lolu daba. Kanti njalo futhi abasebenza ku-child izimoto umnyango wezokuhamba i-Department of Transport kayivumi ukurenewa ama-license kwenza kube nzima ukuthi abantu basebenze. So ke yikho ke igazette lefakiweyo kayikayehli kuhle kungatsha zikahulumeni, kodwa sithemba ukuthi mhlawumbe nxa siyafika next week kuyabe sekucacile kuzo zonke ingatsha zikahulumende ukwenzela ukuthi abantu baqhubeke ngemsebenzi yabo belungiselela ukuya kwamanye ama-visas kumbe ama-permit akhona.
Ubona kusenzakalani kuwona lo umnyaka kungakapheli i-grace period leyi? AbeZimbabwe baningi yini abenelisayo ukuthi bezuze amanye amaphepha okuhlala kumbe konke kulukhoni ke singabona iningi libuyela ekhaya?
Sicabanga ukuthi nxa uhulumende we-South Africa engazange ayehlise lokho esingawubiza ngolwasemzini sithi ngama-requirements, abantu abaningi kabasoze banelise ukuthi bangene ngaphansi kwamanye ama-permit kumbe ama-visa. Lokho kuzakwenza ukuthi abantu abaningi kuthi kufika umhla ka-1 January 2023 bengekho emthethweni e-South Africa. Yilo uhlupho esilalo. Sicabanga ukuthi nxa i-government e-South Africa izavuma ukupha ama-waiver kwamanye ama-requirements ukwenzela ukuthi abantu banelise ukuya kwezinye kumbe kwamanye ama-permit, kuza kwenza ukuthi abantu abaningi basuke ku-ZEP baye kwamanye ama-permit. Kodwa-ke nxa engazange ayehlise wabelokhu esitheni ufuna ukuthi kube njengendlela umthetho we-immigration otsho ngakhona nxa umuntu efuna uku-aplayela i-permit abonise ukuthi ufundile ikhampani ayisebenzelayo ibonise ukuthi kakula sizolwane se-South Africa esingenza lowo msebenzi, kuzaba lukhunyana ebantwini abaningi.